soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 Mpalakazi 2021 ngoKwesithupha. Endabeni zethu lamhlanje, incwadi kwezempilakahle zixwayisa uzulu ukuba aqinise ukulandela iziqondiso zokuzivikela kugciwane le-COVID-19 njalo nanzelele izibonelo zomkhuhlane lo ukuze adinge ukwelatshwa kusise kulesi sikhathi.
It can continue to mutate to something else, which may be even more dangerous.
Esikwaziyo ukuba seliguquke kwaba kaningi njalo lilakho ukuqhubeka liguquka libe yinto eyingozi kakhulu.
Ukuchithwa kwamandla kagetsi sokuthiye abamabhizimusi bekhala izimathonsi ngokulahlekelwa isikhathi sokusebenza.
Kuyasihlukumeza kakhulu thina esikumabhizinesis.
Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi akukho emthethweni okwenziwa nguhulumende othi ipasipoti zakudala zizamiswa ukusebenza kusukela ngomfanakazi ngomnyaka ka-2023.
Uhulumende uyaphambanisa, kuzafuneka ukuthi amadale angenele kulolu daba.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ingcweti kwezempilakahle zixwayisa uzulu ukuba aqinise ukulandela iziqondiso zokuzivikela kugciwane le-COVID-19 njalo ananzelele izibonelo zomkhuhlane lo adinge ukwelatshwa kusese kulesi sikhathi ngoba umkhakha omutsha we-Omicron uqhubeka usabalala. Umavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sixwayiso siza ngemva kokuba abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,367 betholakale belegciwane, abalitshumi lane babo 14 balahlekelwa ngumphefumulo ekutshoneni kwelanga layizolo. Ingcwethi wezempilakahle ziveza kuba lanxa kusaqhutshwa inhlolisiso yokudingisisa ngohlobo lwe-Omicron lona olungakazivezi ukuba lubukhali okungakanani njengoba bebalutshwana balahlekelwa yimiphefumulo nxa uqathaniswa lalokho obekusenzakala esikhathini esedlule. Uzulu akangayekethisi kundlela azilondoloza ngayo. Enye yalezi ngcwethi ngu-Dr. Johannes Marisa, yena oveza ukukhathazeka ngendlela uzulu aseziphatha ngayo.
But we don't know with the number of mutations that this virus carries. It may mutate into something which is even more serious. Because already it has at least 50 mutations. 30, as I said, are sitting on the spike protein. It can continue to mutate to something else, which may be even more dangerous.
Asikabi lolwazi oluningi ngalo mhlobo, kodwa esikwaziyo ukuba seliguquke kwaba kaningi njalo lilakho ukuqhubeka liguquka libe yinto eyingozi kakhulu. Lilakho ukuqhubeka liguquka libe ngenye into ezakuba ingozi enkulu kakhulu.
Okugcizelelwe ngumqondisi enhlanganisweni ye-Community Working Group on Health, CWGH, engomunye njalo abaphatheke kumikhankaso kwezokulwela ilungelo lokwelatshwa kwabantu ezibhedlela zikahulumende, uMnumzana Itai Rusike.
The new COVID-19 variant definitely poses the biggest challenge to our response to the pandemic so far, as the majority of the people in Zimbabwe are no longer observing and adhering to the WHO recommended guidelines and protocols.
Lumhlobo we-COVID-19 usuzabangela ukuphazamiseka kwemizamo yethu yokulwisana lalolu bhubhane njengoba iningi labantu eZimbabwe bengasazilandeli lezo ziqondiso ze-World Health Organization ezabekwayo.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo, uMnumzana Mandla Nkosi Mpande, uthi siyamethusa isimo se-COVID-19 elizweni, ikakhulu khathesi ngekhefu leKhisimusi.
Ngoba sibe sekungani sesijwayele, sesivaccinethile njalo amanani ebesesehla abantu ababanjwa yiyo bekukuhle sibile, kodwa now lokhu sekusethusa kakhulu. Njalo njengoba sekuyi-festive season, anything can happen.
Embikweni owethulelwe uzulu kuyona le iviki ngemva komhlangano wequla labaphathi ntambo we-cabinet briefing, Umphathi ntambo zokukhitshwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa uveze ukuba bakubone kufanele kungezelelwe ezinye iviki ezimbili eze COVID-19 lockdown ngoba ingcwethi zezempila kahle lokhu zingaqondisisi umkhakha omutsha waleli gciwane owe Omicron. Abezempila kahle baveza ukuba sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 182,057 eZimbabwe asebetholakale belomkhuhlane weCOVID-19 selokhu waqhamukayo elizweni nyakenye. Abafika phose inkulungwane ezinhlanu babo 4,759 balahlekelwa imiphefumulo kuthi abedlula kancinyane inkulungwane ezilikhulu babo 130,920 kungabasindayo kiwo lomkhuhlane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukuchithwa kwamandla kagetsi zokuthiye abalamabhizimusi bekhala ezimathonsi ngokulahlekelwa isikhathi sokusebenza. UZulu laye ukhala ngokutshontshelwa intambo zamandla kagetsi kanye nokugqekezelwa ezindlini. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukucisha kwamandla kagetsi kuqhubekela phambili endaweni eziningi zelizwe. UZulu eveza ukuba lokhu kubuya lengozi enkulu kuzakhamuzi lamabhizimusi. Umnumzana Meluleki Mloyi usomabhizimusi wakobulawayo uthi akusasebenzeki ngenxa yalolu dubo.
Ukuhamba kwamagetsi kwakulezi nsuku kuyasihlukumeza kakhulu thina esikuma-businesses. Kukanye sibhekane le-corona izikhathi zokungena emsebenzini sezifinyeziwe. So akusasebenzeki kuhle, asisakwanisi lokuthi sihlangane lama-orders. Ama-customers ethu asatholi izinto abazifunayo ngesikhathi esiyiso njalo futhi ngemfanelo. Kuzaba nzima ukuthi sikwanise ukuthi siproduce ama-products are enough njengoba uhulumende ubesekhulumela ukuthi usiyafika u-22 December sibe sesivala ama-factory.
UNkosikazi Sandra Mathuthu isakhamuzi seNketha uchasisa ngokukhuphuka kwendleko yokuphila kungela getsi.
Khathesi isikhathi sezulu kunzima nxa kungela magetsi ngoba thina abanye asenelisi ukuthenga igasi ukubasa umlilo. Kunzima kuyabe kusebusuku kungabaseki umlilo phandle sokusesabeka umnyama.
UNkosikazi Thandiwe Sivindi isakhamuzi sakobulawayo yena ukhala ngokwanda kwamasela emnyameni.
Besinanzelela ukuthi kutshontshwa kwama-cables amagetsi bekusenzakala laloba amagetsi ekhona. Khathesi nge-load shedding kuzaba wesi njalo okubuhlungu yikuthi liyahlala amalanga amaningi kungalungiswanga. Ikanti ngabe kuyananzeleleka ukuthi ubusela buzakwanda kakhulu, hayikhona okwentambo zamagetsi kuphela, lokunye abantu sebegqekeza ezindlini betshontshela abantu.
UNkosikazi Sanele Ntuli ongusomabhizimusi uthi amabhizimusi abo mancane kakhulu okokuthi abenelisi ukuthenga amajenareta.
Amabhizimusi ethu adonsa nzima ngenxa yesizathu esiningi eziningi, kodwa lokhu okwamagetsi kusuke kube phambili ngoba asila enye indlela esingayisebenzisa ukuthi imitshina yethu isebenze. Asila mali yokuthenga amajenereta, kunzima kakhulu.
Inkampani epheka amandla kagetsi eyezesa ikhiphe umbiko isazisa uZulu ukuthi indawo ezinkulu ezintathu ezigaya amandla kagetsi ebezingasebenzi esitishini seCaribe South Hydro Power Station kulungiswa idamu sezilungisiwe njalo sezisebenza. Ukuqala ukusebenza kwalezi ndawo kwengeze amagetsi ngesilinganiso samawatts edlula amakhulu amathathu i-345 megawatts, okuyikho okukhanyelelwe ukwehlisa udubo lokucitshwa kwamagetsi obesekusenzakala. Ngokuya phambili abezesa bazise uZulu ukuthi amagetsi azakuma ukucisha ngesikhathi sekhisimusi kusukela mhla ka-16 Mpalakazi. UZulu ukhuthazwa ukusebenzisa amagetsi ngendlela ewalondolozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi akukho emthethweni okwenziwa ngurhulumente othi iipasipoti zakudala zizamiswa ukusebenza kusukela ngompalakazi ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso le ithi ukumiswa kwamapasipoti okuza kwenziwa ngurhulumente kwephula isisekelo sombuso welizwe. Ngakho ke sebelobele uMnumzana Kazembe Kazembe uphathintambo wezendaba zekhaya besithi bazahambisa udaba lolu emthethwandaba xa engaphendulanga okusuthisayo. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu uMnumzana Majobana Ncube uyakusekela ukwenziwa ngamagqwetha la.
Kusho ukuthi uhulumende uyaphambanisa, kuzafuneka ukuthi amadale angenele kulolu daba ngoba ipassport yakho nxa uyiphiwe kuthiwa iza expire in 10 years time, ufuze ukuthi uvunyelwe ukuthi uyisebenzise for i-10 years leyo. Kana ngokufanayo kuqakathekile phela ukuthi angithi sibonile ukuthi intengo ye-passport iyimalini. Nxa kuthiwa sokufakwa ibhanga ukuthi libe yilo eselizophatha udaba lwe-passport, kusho ukuthi kufuneka ukuthi sazi ukuthi ikhethwe njani.
Elinye njalo igqwetha elulela ilungelo loluntu uMnumzana Nqobile Sithole laye uyakusola kakhulu okwenziwa ngurhulumente.
Okulihlazo yokuthi kuyathiwa la akakhona nga-expireyo. Thina sila khonapho khonapho kuthiwa kuthiwe gqi, indawo kungameleli ukuthi lapho ephelela khona uyirenewi, kuthiwa kuthiwe leyi iya-expire ngelangelinje. Sebehlezi phansi bakhangela ukuthi abantu abanama-passport bangaki, sebekhalkulethile imali abafuna ukuyisebenzisa bayidle, bayisebenzise kuma-elections besezinto zokuganga. Asizange sibone i-tender eyenziweyo lokuthi wayi kuthiwa i-CBZ njengebhenki ibe yiyo yodwa ekwenzayo. Into ezenziwa nguhulumende lowo ziyadanisa kakhulu. Nguhulumende wamahlangeni, instead okuthi uhulumende wethu enze izinto esebenzisa or elalela imbono yabantu, uyazenzela nje ezenzela imali ngendlela ayifuna ngayo.
Unkosazana Victor Matutu okunhlanganiso yezini imbokodo uthi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende.
Esikubona kugqame kakhulu yikuthi ngesahlangothini laba lezizalwane ezifuna ezikuye kuyizo kumele zitshintshe uhlobo lwepassport, kulokho kuyufana lokufaka itswayi esilondeni, ngoba abantu lamanje basanda ukuthi abaningi sikwaziyo ukuthi ikakhulu abalapha eSouth Africa basanda ukurenewa ama-passport wona lawa bawarenewa ngemali ezinkulu, naleyo 5,000 rand oyona lo 318 US dollars. Okuyukuthi akuzukuphela futhi iminyaka emingaki ngemva kweminyaka emibili kuzamele futhi bawatshintshe.
UMnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uthi uhulumende kumele aluphathe kahle uhlelo lolu.
Abantu kumele bebonisane kufakwe ama-ideas uba uhulumende sibone ukuthi kuyini angakwenzela abantu ukubana akhusule labo abantu abasanda kuthatha, kube sinti labo vele asevele bathatha kudala sokuza-expire, labo kuba lula ngoba sebengena i-passport kuhle kuhle. Kodwa laba abathethe kathesi kubonakala ukuthi kuyini okwenzakala ukuthi nabancediseki, lalabo abavele beselayinini kathesi bengasangeni kuleyana behle bengene kuna lawa amasha okuthi ngifithi ona uhulumende usomele ababisele izimali zabo nxa ebebhadale 318 yal, abesebesembisela i-200 emuva asaleke esobhadala whether nge-100 kube nxa futhi ubhadale i-200 kube njalo.
Kasenelisanga ukukhuluma lo Mnumzana Kazembe Kazembe ngenxa yokuthi ube ngaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kulayitok namhlanje kuhlelo asiyithuzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana okunjengokuzithuthukisa kanye nokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Confederation of African Football ithi kungamanga ukuba kuzamiswa imidlalo ye-Africa Cup of Nations eqala ngoZibandlela. Ithi imidlalo le izaqhubekela phambili loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch leye-Amnesty International zithi ibutho lakwele Ethiopia lithwalise nzima abantu esabelweni se-Tigray lapho elilwisana khona lamaqaqa. I-Associated Press ibika ukuba ibutho libulala abantu abaningi loba nje kulabanye ababulawa ngamaqaqa. Uhla ngothi lomelika olubona ngendaba zekhaya luthi kulabantu abaningi emazweni athiyeneyo abaphehla umvukela kwelemelika besebenzisa imbiko ethulwa ebulenjini bokuxhumana kumabona kude lokunye. I-Reuters News Agency ibika ukuba uhlangothi lolu solulonda abantu abenza lokhu abalakho ukuhlasela elemelika ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Kukhanya njalo kulabanye abadabuka kwelemelika okuthiwa labo baphehla umvukela. Bayakhala abanye abakubandla le-MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora abathi sokulungiselelwa ukuxotshwa edalweni lephalamende unkosazana Thokozani Kuphe labanye. Abasekela uMonzora bathi uMakhuphe ulwisana loMonzora njalo lokhu ezondele ukuba wanqotshwa kukhetho olwe-Extraordinary Congress lapha ethangelele ukuba uzakhokhela ibandla leli. Kusanda kuxotshwa abanye emadolobheni okuthiwa basekela uMakhuphe. Kulabanye njalo abaningi abaxotshiswa edaleni lephalamende lakumakhansili libandla likaMonzora elathi babesekela ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UMonzora uthi uChamisa akumelanga asebenzise ibizo leli ngoba umthetho kawumvumeli. Uze sihlaziye okwenzakala khona manje kubandla leli, sixoxe lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT, lomnumzana Decent Collins Bajila osekela umnumzana Chamisa. UBajila usungula lingxoxo.
Sikuzwa ngamahungahunga kuphuma ezindabeni. Okokuqala asikukholwa ukuthi kungabe kuyinto eliqiniso leyi ngoba bakhanya laba bantu bangabantu abadlelanayo bangabantu abazwananayo basebenza bonke ikakhulu ekuntshontsheni amavoti awatholwa yi-MDC Alliance bekhipha abantu abafakwa yi-MDC Alliance ezikhundleni befaka ababo. Asikukholwa ukuthi kuleqiniso ukuthi naloba kungabe kukhona amahungahunga okungezwani, ukuthi ukungezwani kwakhona kungafika kulelo banga lokufuna ukuxotshana. Vele sikukhangelela ukuthi kupolitiki abantu bayafika kwezinye izikhathi zokungezwani, kodwa hayi asikholwa ukuthi kungafika kundlela yokuthi bezafika ukuthi asebexotshana.
Ye Dube, kungani kuya khonapho kumbe kumenjani baba?
Akuzange ku-National Council esabalayo kube le agenda yokuxotsha umama uKhuphe. Ibizo lakhe kalizange liphathwe ngaleyo ndlela. Kulihlaba nje lomuntu omdala elokuthi kwesinye isikhathi lathi njengebandla sisadidekile ukuthi yinto eyasuka ivelela ngaphi, wayithatha ngaphi, ngoba wayekhona kuleyo National Council. Into eyakhulunywa ngayo kwakhulunywa ngeCongress. Ibandla lesithi lona lifuna ukuthi iCongress yethu ihambe isibanga esifitshane, sisesaba ukuthi ingaze icine itholwa ngabo COVID bonaba iyehlule ukuphumelela, kumbe ingaze icine isingena kakhulu esikhathini sethu sokulungiselela ukhetho. Yena wayefuna ukuthi ngabe iCongress siyayenza kancane kancane size siyofika mhlawumbe kubo October, November, December ngomnyaka ozayo. Iyo nje indaba eyayikhona. Kodwa okusuke kwasimangalisa ukuthi uthe sephakamisa ke amaphepha akhe ukuthi yena ucabanga ukuthi kulabantu abafuna ukumxotsha into engekho ephakathini. Usuke wabeletha umeya weGweru, wabeletha lo meya weChitungwiza. Abafana laba ababili hatshi ngabantu sibile sibaphathe kanzima ebesihlala sibaphethe emlonyeni ebandleni okwesibanga eside sikhanyelela ukuthi indlela abasebenza ngayo bengomeya ezindaweni zabo asisuthiseki ngokuthi bayenza umsebenzi otshengisela ukuthi bayaqakathekisa abantu ababavuthi.
Ye, ye, khonapho Dube, khonapho Dube kisikubamba umlomo, khonapho singene kubaba uBhatshila ukuthi nxa kusenzakala nakhona kuBhatshila kulabanye kodwa baxotshwayo. Kuchoni konoko.
Ye khona siyakwazi ukuthi bonke laba bantu abaxotshwayo baxotshwa ngoba bangena ukhetho bencintisana nabantu ababe ku MDCT bona beku MDC Alliance. Lapha lalapha yana sibona kuhanjwa kutwa abantu bayakhitshwa eParliament bayakhitshwa eCouncilini chawe kube sizathu zokuthi bona baqiniseka ukuthini bangamalunga ye-MDC Alliance. Ngikholwa ukuthi zikhona ezinye izizathu abajitshelwayo ngaphandle bazena lezo luba bekuyindaba zalokho esingakuthi i service delivery ukuphatha umphakathi ngendlela okwenziwa ngayo ngabantu abakhethiweyo. Mhlawumbe bengathi ngayi bandla le MDCT selakhipha wonke umuntu okhona ekhansilini kumbe okhona eParliament, ngoba vele akukho okwenzakalayo okusuthisa umphakathi.
Yes, ngathi ngamafutshane Dube nxangavala khonapho isikhathi sesidlula uMangoyi. So ngathi okwenzakala ebandleni lakho kuyasibekela phambili kumbe
kumbe udaba lwempikisano lolu ubaba uBhajila labanye bakhe abathanda ukubuyela kilo baye kuthi kule bandla okuthiwa yi-MDCT elime lodwa kule bandla elithiwa yi-MDC Alliance, abantu abavotayo kutsho ukuthi sisizofika namhlanje ngamanga nje abawaziyo anqunu avela kubobhajila ukuthi akula bandla okuthiwa yi-MDC Alliance elafonywa ngo-2019 kodwa elilamalunga edalela ephalamende angena ngo-2018. Sesakuchasisa konke ukuthi lowo kwakungumbutho wokhetho amabandla ngamabandla esala elamandla phezu kwabantu awabafaka ngaphansi kwalowo mbutho we-MDC Alliance. Asiyo into esingazihlupha ngayo leyo, kodwa kumele kunanzelelwe ngabantu sesikutsho kathesi abaza kubona kusenzakala ukuthi oBhajila nje baqamba amanga bafuna ukuthi bathi bayi-alliance. Mbayimbayi basebesithi bona sebethathelelwe lelo bizo sebeyilokhu sebeyilokhu. Bona nje ngabantu abangasekho ku-MDC asebekhangelele ukuba mhlawumbe ngolunye uhlobo, kodwa kabafuni ukuphumela abantu egcekeni ekuthini bona sebathiya i-MDC.
Siyakuzwa uBhajila ngamabushane babo.
Sikho qiniso uDube akuthoyo. Kumenje uDube wayengu-candidate eMagegwe engu-MDCT, kube kanti u-Anele Ndebele wayeyi-candidate ye-MDC Alliance. Akukho qiniso ukuthi uDube lo Ndebele babe libandla linye. Singabalisa
kodwa nxa ufuna ukubona ukuthi libandla linye ngokomthetho, ubaba u-Anele Ndebele nalowo okhuluma ngayo ukuthi ubone ukuthi umthetho uyawazi iqiniso, nguye kathesi ushado minister we-justice. Lokho uDube kutshoyo ngokuzaba nje kuphela okwabo okokucala.
Lapha lizwe umnumzana Decent Colleges Bhajila osekela umnumzana Nelson Chamisa. Lo mnumzana uNtinas Dube ophethe uhlangothi olwethula imibiko kubandla le-MDCT. Incwadi zokulima zikhuthaza abalimi bemhlubuleni weMandebeleni ukuba bengathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa inhlanyelo, imvundiso lakho konke okudingakalayo emsebenzini wokulima, ngoba balakho ukuthengiselwa inhlanyelo engasoze izibasebenzele njalo engavuthwayo. U-Anastasia Ndlovu usajulela lolu daba.
Zimbabwe isingene esikhathini sokulima salonyaka ngoba izulu eliphuze ukuna seliqalile manje, kodwa kwezinye izigaba zelizwe alikaseuli. Abalimi abaningi emaphandleni bakhala ngokuthi abalanhlanyelo lomvundiso we-fertilizer okulakho ukubangela indlala emzini eminingi ngomnyaka ozayo. Umlimisi omkhulu eMathebeleland ugatsha lezokulima kuhlangothi olwe-Agricultural Rural Extension Services, umnumzana Dumisani Nyoni, ukhuthaza abalimi ukuba sokumele baqale ukuphendula ukuze bahlanyele umhlabathi ungavele uthole amanzi eneleyo okumilisa inhlanyelo. Umnumzana Nyoni uqhubekele phambili ethi abalimi kumele balime inhlanyelo ezincane njalo ezivuthwa masinya.
Xa izulu lithe lana sikhuthaza abalimi ukuthi phezu kwezilimo ezinjengamabele labonyawothi babuye labondumba omaqutha babuye balime izilimo ezingaba njengabombambayila, i-sunflower, ukwenzela ukuthi kuncedise ukutholakala kokudla ngekhaya. Bese sibuya sikhangele njalo ukuthi amasimu amaningi azalaluka ngabe bayahlanyela lokudla kwezifuyo.
U-Chief Agronomist e-Agricultural Rural Extension Services umnumzana Davidson Masendeke ukhuthaza abalimi ukuhlanyela kusawomile ukuze izulu lithole inhlanyelo isiphansi.
Lingakani kusesenje bangahlanyela lokhona okuthiwa i-dry planting, kumbe ukuhlanyela kungelazulu kuwomile, ukuthi izulu nxa libuya lithole inhlanyelo leyana sivele isiphansi. Kuzanceda kakhulu kani ukuthi lisina khonaphana nje inhlanyelo leyana siphuma. Okunye abangakwenza abalimi ukuthi lingavele line lingana libe lilutshwana, kodwa abalimi bangathatha inhlanyelo yabo leyana bayithambise okwelanga elilodwa nje kuhle imunye amanzi sebe ifaka phansi laphana ebazayihlanyela ngamalanga alandelayo isiya phansi laphana ayisadingi manzi isiphompu sikhuthaza abalimi kakhulu ukuthi njengoba isikhathi sesihambile kangaka asitela isikhathi eside lapho ezaba lezibele ngakumba amalanga angavuthisa izilimo sikhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo eziphansi sikhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo eziphansayo ukuvuthwa sikhangelele inyawuthi empitshani leyana ngo-PMV
umnumzana Donald Khumalo umlimi wasemguza yena ukhuthaza abalimi ukuhlanyela imbambayila lendumba
nxa ngikhangela umkhathi inhliziyo yami iyakhahlamezeka kakhulu ngoba eminyakeni nxa sekunje sivame ukuthi ngase sihlakula kodwa lo nyaka la kwezinye indawo eziningi alikasewuli kutsho ukuthi abantu abafuna ukulima sekumele bahlangene babekene inhlanyelo eziphangisayo kuvuthwe kakhulu indumba lembambayila awonde kwazama ukuqina khona lokho okungakhuliswa ngamazulu ngoba umumbu ngaphandle kokuba nxa uthelele nxa ungatheleli hhayi kuzima kodwa sizame ninde ukudinga inhlanyelo esingazihlanyela ukwenzela ukuthi sigcine izinkomo zethu izifuyo zethu zingazacuba ngoba iinkomo zivele lo nyaka but uhlupho amadlelo azahlupha
umnumzana Methuseli Nyoni olima esematopo uthi isifiso sikhona sokulima kodwa babhekane lenkinga eziningi
ya mina ngokubona kwami intengo yenhlanyelo iphezulu kakhulu ngoba izolo ngingangena ku-Farming City laphana ngikhangela ukuthi i-10 kg yabo imalini i-10 kg yabo ejiphileyo ibiyi-3,000
isikhathi sokulima somnyaka odluleyo abalimi abaningi bachaye inala bayathengisa isivuno sabo eziphaleni zelizwe eze-Grain Marketing Board i-GMB ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
wezemidlalo usufike kuhlandla lama-quarter finals umncintiswano we-Wafa Wafa odlalwa ngamaqembu asesigabeni se-Southern Region Division 1 yintethela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
uqhubekela phambili umncintiswano we-Wafa Wafa kule mpela viki kule midlalo emibili ezadlalwa ngomgqibelo ukuthi eminye emibili ikhangelelwe ukuba idlalwe ngesonto ngomgqibelo iqembu le-Kazmine lizemukela elendlovu yanyathela enkundleni i-Takemine kuthi ngasekholiyari kule mpi yomdeni phakathi kweqembu le-ZPC Wange kanye lele-Wange elaziwa kakhulu ngegama elithi Chipangano umqeqeshi weqembu le-Wange uBongani Mafuthi lo mdlalo uzambonisa ukuba iqembu lakhe lisesimeni esinjani phambilini kokuqala kwemidlalo yeligi ekuqaleni komnyaka ozayo
silethuba lokudlala le team enkulu abayibiza ZPC Wange sabatha elizayo umdlalo lo ngiyawuthabela kakhulu ngoba uzasipha lathi ithuba njengeWange ithimele mbali and ukuthi sibone ukuthi iteam leyo singayivusa ibuyele lapho yayikhona nxa izabela lapho yayikhona kuzamele ingqikilane lezinkulu zakhona uli division esikiyo izesa yizo ezinkulu zakhona so hayi sizayimela sizame sibone ukuthi kuyalunga ufuna ukulungiswa kumbe sokulungile kodwa ke sithemba umdlalo uzaba muhle abantu bakholise kade bacenga ukubukela ibhola lapha e-stadium
ngesonto iqembu leBosso 90 lizadlala leli Ajax Hotspurs kuthi ele Arnel lizadibana leli eMakhandeni Pirates yomibili limidlalo izadlalelwa enkundleni eWhite City yasedolobheni lakobulawayo umncintiswano we-Wafa Wafa uzakuma udedele ikhefu lekhisimusi kodwa ukhangelelwe ukufika emaphethelweni kungakaqali imidlalo yeligi ngenyanga kazibandlela iqembu lizaphakamisa inkezo lizathola $3,000 zamadola asemelika kuthi lelo elizaphutsha lisendaweni yesibili lizathola $2,000 zamadola asemelika amaqembu azaphelela kusigaba se-semifinal azathola $1,000 $500 kuthi lawa azaphelela ngomphako kusigaba se-quarter final azathola $500 amaqembu ahleya uma kusigaba sakuqala esomncintiswano kawatholi ngitsho ipeni elilesikhala kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu imidlalo ye-Kasilaga Premier Soccer League obekumele idlalo ngempela viki edlileyo ikhangelelwe ukuba idlalwe kulimpela viki nxa kungabanga labadlali abaningi abatholakale belo mkhuhlane we-COVID-19 inhlanganiso ye-PSL ihlele ukuba ngolwesihlanu iqembu le-Harare City lingqikilane lele-Yada ngase-National Sports Stadium ngomgqibelo iqembu le-Chicken Inn lizadibana lele-Tenex ngaseluveve ele-Black Rhinos lizadlala lele-Capes United ngase-National Sports ele-Wawa lize mugela ile bulawa yesithi ngase Ascot kuthele ZPC Caripa lizadibana lele Triangle ngase Nyamunga ngensonto iqembu lemanyika Diamonds liza kunqekelana lele Highlanders ngase Sakuba ele Dynamos lizadlala lele Cranbourne Bullets ngase National Sports Stadium kuthele bulawa yeChiefs lizadlala lele FC Platinum ngase Luveve ni mele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesayo ngukips Dube.